angikhangela ukuthi abantu bazalane bande ungakhangelanga ukuthi kathi abantwana bangikhona bengazalwa bazalwa esibhedlela kukhona yena okubancedisa akhangele i-health delivery system ye-ethu wathi iZimbabwe vele ifile umama ma ecabanga ukuthi azithwala aye esibhedlela ikuthatha ingozi lokuthi ifeza uzakufa khona ngale ubeletha lo mntwana kahle kumbe uyathi qeda kubeletha uvale lo usele imali zokubhadala uyakhuluma ngokuthi sifuna amasotsha nxa kungenzakala kube labantu abasi-athakhayo abantu baningi abangaqhathwanga lapha bandle ukuthi sifunekala ama-workers sikhuluma nje ibulawayo ama-factory wonke avaliwe abantu abasebenzi udinga abantu ama-workers anjani nxa ethi akuzala ama-workers thina abantu abaningi izwekazi lezimbabwe zingasebenzi ngibona ngani lokho kulahlekile kakhulukazi uyakhangela futhi akhangela ukuthi khona kule mkhuhlane imikhuhlane kakhuluma ngokuthi omama thina ngenyanga ngenyanga nxa sisesikhathini sisebenzisane yikho uthola ukuthi omama baba le mkhuhlane kakhulu kule saveke yaphuma ukuthi khona umama engasebenzisa i-page the whole day kumbe 12 hours kule mathuba okuthi athole i-cancer lokho omama bayakwenza ngoba ama-sanitary pads kaatholakali so i-economic hardship yoma esingawakhuluma lawo lothi akhuluma ukuthi ye abantu bengalaniseli kathana abantu bengasebenzi ama-contraceptives ayisikho lokho kulahlekile sili wabumntete
mnumzana moyo ngeyakho inqobe otheni ngamazwi kapa bumntete
angazi ukuthi umuntu omdala obengenwe yintobani ekhanda ngani lami nje ngiyibala ngayibala ngayiphindisisa nxa ukhangela ikakhulu i-population yethu ezimbabwe besiye eqinisweni i-population yethu ilabantu abaningi okwakhathesi and abantu abakhona abalamsebenzi okokuqala okwesithu ukuthi abantu balawo zengaze sithi bengasebenzisi ama-condom landani mhlambe umkhuhlane we-h I v sabasesisima ngaphi ngawo ukuthi njengoba sesithi sifuna ukureduca ukumemetheka kwayo i-h I v ezimbabwe nxa yena sebuye sesithi abantu bengasasebenzisi ama-condom ngani ezimbabwe abantu sebebalulutshwane but into ofanele sikhangele ukuthi abantwana laba abalutshwane imisebenzi yakhona ikhona yini ayikho angaze athi ufuna amasolutha amaningi umama ukhulumile lapho ukuthi abantu abemathoilet abasebenzi bonke
Mahlango bayavumelana abanengi ukuthi ezinye indlela zokwelamisa ezifana labo Depo Provera labo Noplant lazo ziyengeza amathuba abesifazana ukuthola imikhuhlane efana labo cancer awuvumelani lakho nalokho
okwenza kwengizelele ungakhangelela kakhulu ukuthi eZimbabwe ungakhangela ama-statistics athola ukuthi eZimbabwe abantu abaningi ababulalo ngoba kunje angila choice ngahamba esibhedlela udokotela uzafika ngiphe lokhu kanihloli kazinika ithuba lokuthi angihloli abo nti khona vele kuyahambelana la mina uzikho ozathola engipha i-contraceptive ezaresista umzimba wami kubantu kumele ahloli abo nti le yahambelana kunje bengawunye amaphilisi lamuhla uthawe likhanda bathi ayiyekela awuthathelelo khanda kakuhloli ukuthi khanda lokuhambelana ezempilakahle zingamakuhle sibathola ukuthi iyareduceka angali ukuthi yebo okokuvikela lokho okunye esikusebenzisayo kuyalimaza umzimba kulimaza ngenxa yokuthi akusetshenziswa ngendlela eyiyo okunye esikunazelelayo ukuthi khona i-cancer vele ivamile kakhulukazi ungathola ikakhulukazi amazweni alobuyanga iyavama kakhulu ngani ngoba kathi sikhuma ngobomama abangeni esikhathini batholakala ukuthi basebenzisa amahlamvu abanye basebenzisa i-tish i-tish yonangokayo ile dayi iyaphuma iyabangela ngikhulume ngamaphedi ukuthi vele amaphedi akatholakali abantu abasebenza ayatholakala ezitolo kodwa ukuthi uwenelise akunjele nxa umuntu engathi khona sizale sihulule sigcwalise indlu nxa sengingumama lami ngesikhathini ngilamantombazane angu-6 azisebenzi endlini kwenzakalani endlini akulamanzi empompini kwenzakalani endlini kwenzakalani esambuzini kwenzakalani sokwathangani senza konke lezi zinto eziningi umtete I think umtete lafathi zama ukuthi athabise abantu be-church nje kuphela ukuthi abathabisele ukuthi khona ngoba abantu ama-church amaningi ngavumelani ngokuthi abantu basebenza ama-contraceptives kodwa usiya ngokuthi ngumuntu okhulileyo osilile lapha ubangela ukuthi khona kube le ntandane eziningi ngegcukwane le-AIDS bazazala intandane bazala abantwana besale hawula abantwana basoze baya esikolo kathi singawukhuluma ngokuthi hayi zalanini lande zalanini lande sizaba le-free education sibe le-maternity hayi ama-factory zasebenza kube yibuthafu uchiye santando nxa siyamlalela akho nto asele ukuthi sizale sande senzeni
Uthi umdede moyo indlela zokwelamisa lezi zalethwa ngabelungu ngendlela yokuncindezela ukwanda kwabantu be-Africa othini ngalokho
Angivumelani lapho ngani ungakhangela ikakhulu ukuba labantwana abaningi asiyoqala nxa ungathola umsebenzi uvunyelwe ukuthi ube labantwana abayi-100 elilongo usanelise ukuthi uwethi ubaselele but lapha sikhuluma ngomkhonomi owezimbabwe omi kuni abe yena esesi ngamatsebo abuya la la abantu abamhlophe maybe laye usefike eSpain so ukuthi ayise ngumuntu omdala mdala uma anything engananzelela ukuthi ezinyizinto azichoyo lo aziyathi
akuyiphethe mahlangu kuyini okumele kubuye kuqala ububelo bomnotho kumbe ukwanda kwabantu
okumele kuqale ukuthi ezomnotho zizinze omunye lomunye ezimbabwe asebenze izindlu zakhiwe infrastructure zibe khona kube le pre-primary education abantwana bonke sikwazi bazafunda bayefika i-secondary education nxa besukana babathole imisebenzi yikho sifuna kuqale kube khona singakhuluma ngokuthi khona i-population kayibe kakhulu kanganani sizakhuluma ngokuthi i-population yezimbabwe kayande iyandelani iyandela ukuthi ihambe iyeminyezeli abantu e-South Africa iyeminyezeli iBotswana ibalekelane elizweni layo ngoba ezimbabwe sibaningi sibili kodwa kasikho lapha abanye sibe uBotswana sibe u-UK ungahamba kwilizwe lelizwe bathethi kule mzimbabweni ubabalekelane ekhaya i-population ikhona ngaba zinsi zomnotho uzulu wezimbabwe uzaqoqeka azinze ekhaya asebenzele ekhaya izimbabwe ithuthuke.